uhulumende wethu weZimbabwe ufake umthetho ye-statutory instrument 80 of 2020 ethi yena ama-transactions kumbe ukuhanjiswa kwemali konke kuza kwenziwa nge-ZIM switch. Siyazi ukuthi i-ZIM switch yayivele ikhona yikampani phose elamabhenki angamashumi amabili akwi-system yakhona. Indlela yakhona ngeyokuthi nxa umuntu ebhadala kumbe ethenga, indlela yonke ehamba ngemali iza kwedlula kumabhenki. Lokho uhulumende wenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi kube lendlela yokubona ukuthi imali esetshenziswayo engena kumbe kuma mobile money transfers abamafoni, imali yakhona ingena ivela ngapi isiya ngapi, le mithelo yakhona bathi khona imithelo yakhona iyabe imlutshwane. Engibona lapha dade ukuthi uhulumende wethu uxabana labantu be-econet, aphinde axabane labozulu abathengisa imali emsikeni omnyama. Ungazibona ukuthi umthetho uyenzelwa ukuthi ulungisise uzibane kulokuxabana, kayisiwo umthetho omuhle. Ungabona umthetho kuthiwa khona kusukela namuhla kuzahamba kunje kuqondane lento eyodwa, umthetho wakhona kawulunganga.
Kukhona yini esingathi kuhle ngalolu hlelo kumbe okungenza impilo yabantu ibe ngcono?
Ye, kungenzakala ukuthi kube yinto enhle ukuthi nxa umuntu ethumela imali evela ku-EcoCash iyengena kuthelese kumbe kunethwana kade kuhlupha. Kodwa mina ngibona ngathi uhulumende kafanelanga abe lokhu edinga indlela zokuvimbela ukuthi ibhizinisi yenzwe. Inkinga alayo, ukuxabana alakho labathengisa imali emsikeni omnyama, kayiso ndaba yabantu abathengisa imali, kayiso ndaba ye-econet. Udaba luyikuthi imali yeZimbabwe abantu vele kabayithandi. Uzabona ukuthi manje naso kufike isikhathi sokubhadala imithelo, i-ZIM switch inganzelwa, ingakrasha, umuntu wonke ebesimelele khona ukuthi balungise i-ZIM switch ilungiseke, bakithi ngibona ngathi kuzaba yinkinga nxa i-system yakhona ingaze ibhulule, ikrashe.